kungenzakala kodwa laye izibabhayi asazi silaba minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi olokuthi amaminerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende nje uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula, kuthiwa i-ease of business.
Awukacaci, awukambonakali ngendlela leyo, ikakhulu ngenxa yenkohlakalo ebima public offices lawana. Kule nkohlakalo eningi kakhulu, nxa ufuna ukuthi uvule ikhampani, nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi i-ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangelelayo. So akukaboni amabhizinisi ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mtholi Ncube uthi uhulumende wehlisa imithelo ebhadalwa elizweni, njalo uyanika lokhu athi ngesiNgisi ngama-incentives kubosomabhizinisi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udobe uthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kumabhizinisi avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo ukunika ama-incentives lawo kumabhizinisi alapha elizweni ngoba izimali zabo ziyabe zilapha. Kanye njengale i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime ifeva abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy, lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe, ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahle.
Ngibona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining lama-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umongameli owayekhona uba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama-minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Khathesi abakazitsheli.